Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 5 kuSibandlela 2022 igama ngontungamile inkomo ezihamba phambili umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqamba amanga emthethwandaba amaqweta aselovele iZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi iwaphe ivoters roll ukuze ayicubungule kulandela ukuphikisana phezu kokuthi bangaki abantu ababhalisele ukuvota nyakenye. Abangela maphepha abaxoshwayo kwele South Africa bakhuthazwa ukuthi babuyele eZimbabwe bayebhalisela ukuvota ukuze baguqule isimo sabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqambela inkantolo amanga kulandela ukumangalelwa kwakhe ngosanda kuxotshwa kuleli bandla kanye lakusikhundla sikameya weGweru umnumzana Josiah Makombe. Umakombe umangalele uMonzora enkambeni yebulawayo Central Police Station kuthange esithi kumele abotshwe ngoba elobele umthethwandaba weHigh Court amanga elandula ukuthi ibandla lakhe limxotshile yena esazi ukuba lokhu yikho kanye okwenzakeleyo. Umakombe uthi uthole incwadi kumalanga asanda kwedlula ivela kumphathi ntambo obona ngendaba zezabelo umnumzana July Moyo emazisa ukuthi usesusiwe esikhundleni sikameya ngemva kwesicelo seMDCT ngoba isithi umakombe akaselilunga layo. Isisusa saloludaba isicelo esifikiswe eHigh Court ngumakombe uNkosazana Thokozani Khuphe kanye lomeya weChitungwiza umnumzana Lovemore Mayiko kunyanga edluleyo besithi linkundla kumele ivimbe imizamo kaMonzora yokubaxotsha kubandla leMDCT. Kulapho ke uMonzora athi ependula khona walobela inkantolo esithi kungamanga ukuthi baqoqa ukuxotsha abathathu laba. Ngokunjalo uMakombe utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kumele abotshwe ngoba ukuqambela inkantolo amanga kulicala elikhulu iphejari ngesiNgisi.
UMonzora waqamba amanga emthathendaba esithi yena kazange arikhole uMakombe somkhanto yena ekwazi ukuthi wangirikhola wabhala incwadi wahamba kuminister of local government ukuthi usesikhonele umuntu but ekwazi khonokho wabeqambawasambiikoti esithi kazange angirikhole so lo amanga engingariphothele emapholiseni.
Bona abeMDCT bake bakulandula ukuthi bakuxotshile kubandla. Ungathi ngempela bakuxotshile le ncwadi wayithola?
Incwadi engayitholayo yavela kuminista of local government. Uminista yena wabhala isikiti wabhalela incwadi ngabeMDCT isikiti bangixotshile. So akumelanga ukuthi ngibe ngukansela kumbeni umeya weGweru. But bona emthathendaba babhala ama-affidavit besithi kabazange bangixothe beqamba amanga.
Sikhuluma nje awusenguyo councilor so asuka ku councilor awusenguyo mayor weGweru awusengu councilor njalo.
So ngathatha indaba yona leyi ngayihambe simthathe emthethindaba ukuthi kaqiniswe ngoba akwenzanga kuhle. But owakathesi ishiwo esikhona sokuthi angisikile kansila kathesi kumbeni umeya bakibona ngaloko besithi kabazange bangixhose.
Vakuxoshelane nxa usizwa abanye bekhuluma lanxa nje usithi awukathola incwadi evela ku-MDCT.
Vele njengamanye ama-recall ayenzakalayo. Ngiyabona ukuthi angisayenzi izinto abazifunayo njenge-MDCT sengisebenza nabanye ababandla ele-MDC alaye. So ngiyabona yiyo indaba yakhona. Kodwa indaba ekhona ukuthi baqamba amanga ukuthi kabangirikholanga. Bona bekwazi sibili ukuthi bangirikholise. Yiyo indaba engiyithethe emapolice day. Okunye lokhu bekungela ndaba bathi yona leyo yokuqamba amanga umuntu ofuna ukuba ngupresident, umuntu ozithi ngupresident. Kumele abantu bebekwazi ukuthi lowo umuntu uyaqamba amanga. Yikho ngithethe leyo into ngayihambisa emapolice day.
Umnumzana Josiah Makombe ngosanda kuxotshwa kwe-MDCT lakusikhundla sikameya weGweru. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube kaphendulanga imibuzo esimthumele yona izolo. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aselobele iZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi iwaphe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-voters roll ukuze alucubungule. Amagqwetha la athi athethele linyathelo emele inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho oluzayo iproject 4263. Lokhu kuza ngemva kokuba izeki yazise ukuthi ibhalise abantu abazinkulungwane phose ezintathu 2971 kuphela elizweni lonke jikelele kumnyaka osanda kwedlula. Kodwa iproject 4263 ithi ilobufakazi babantu abangena phose kunkulungwane ezilitshumi 9635 ebancedisileyo ukubhalisa. Ukwehlukana kwamanani la yikho sokudale inkulumo abanye besithi iZEC ingaba isiqalisile ukuqoqa ukuncedisa ibandla lezanu PF ukuqilibezela kukhetho luka 2023. AbeZEC labezanu PF bayakulandula lokhu. Usikomitshi weZEC unkosikazi Joyce Kazembe utshele iHerald ukuthi bonke abantu abakuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula kancane izigidi ezinhlanu 5,647,000. Sixoxele sikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona Dibithi.
Ama-lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama-institutions afana leZEC ikakhulu lapho abantu ababhalisa khona kube le-transparency, njalo sikwanise ukuthi si-check-e online ukuthi abantu ababhalisileyo kuvota amabizo abo akhona yini, njalo kulabanye abarejiste ukuvota ngo-November kodwa amabizo abo lonke angaka-updatewa ku-system le-electronic. So kuluqondile kakhulu ukuthi kube le-hard copy ezakhishwa ukuthi hayi abantu ukuvota yilaba, kube le-electronic copy as well yokuthi wonke umuntu akwazi ukuchecka ibizo lakhe akhangelisise ukuthi i-information yakhe ikhona na.
Lingaba lamanani abambekayo yini njengenhlanganiso awabantu libancedisileyo nyakenye abahambe bayabhalisela ukuvota?
Je ekhaya vote sihlangane njengenhlanganiso ezijene ezisebenza emathebeleleni ngoNovember. Sihlose ukuthi ngoDisemba njoba izekhi bisitshele yathi bayenza abathi mobile voter registration. Yiyo esizasebenza kiyo kugadalala ukuthi si-mobilize ama first time voters ngoba kuyabe sokuseduze lalapha abantu abakhona. Kodwa inani engali confirma kathesi ukuthi kulabantu abangu-531 abaregistered by only two coalition members as a ekhaya vote, abanye ba register 210, then abanye ba register 321. Yiwo ama figures esilawo. Kodwa uzathola ukuthi kulawa ile 588 eza register izekhi. So khona lokho kuba nzima kakhulu ukuthi sibe wazi akuchuthi akula abanye ba register ngaphandle kwa kwenhlanganiso zwane zezimbili. Iluhluphe silalo kathesi.
Izeki iqhuba imfundiso yokubhalisela ukuvota enkundleni yeTwitter njalo ikhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobunengi. Ubona bephakama yini abantu ngaphandle kokuthi izeki iqhube uhlelo lwayo lwe-mobile voter registration?
Izekhu kumele ukuthi iqine emsebenzini wayo we-voter education. Ngoba lathi nje ekhaya vote were guided by Zekhu on voter education, voter registration, and as a stakeholder siqoxisana labo njalo nje ukuthi sizwisise ukuthi khona kuyini ongenziwa ukuthi abantu baregister ukuvota ngobuningi. And i-solution yiyonale ye-mobile voter registration okwakumele ukuthi ivele ingabe iqale ngoDisember. Sesikhangelele ukuthi nxa ingavulwa sesizaqala ukusebenza, sisebenzisana la inzekhu ukuthi sincedise abantu ukuthi banjani baregister ukuvota. Okusokuqakathekile kathesi ukuthi lathi nje ekhaya vote sesilomlando ukuthi bona lawo abaregistileyo ukuvota siyakhipha i-database even ama-coalition members ethu asebenza kuma-districts atshiyeneyo. Sincedisana labo kwenza ukuthi nxa sihlala kuma-stakeholder meeting lezeki sibatshebonise ukuthi hayi ama-numbers esilawo yilawo kuyahambelana yini lalawo eseliwatholile. Njalo besikhangelele ukuthi kumbe singakuthi nge-weekly updates, kumbe sithi fortnightly updates, kumbe sithi ngenyanga ngenyanga. Yikho sesikhangelele ukuthi lathi sibe si-updata even ku-social media ukuthi sesirejista abantu abangaka njengakhona lokhu i-project 263 esikwenzile. Kuqakathekile kakhulu ukuthi kube le-transparency njalo abantu ba-truste ama-institutions abo. Kodwa nxa kule nkinga ezinje so kuba nzima kakhulu ukuthi lathi even nxa sesixhosisa la abantu abasho ukuthi register nini ukuvota baqalisa ukusi-refer ukuthi hayi thiyasarejista ukuvota kodwa lonke amabizo ethu engakaphumi ku-system. So oyona la ama-challenges okumele ukuthi nxa i-blitz le iqala izeki ibisidilelawo kucaca ukuthi kuhamba njani. Njalo nxa kulendlela yokuthi abantu be-check-e ukuthi barejistile ku-online system yabo kube yinto nje e-updatewa ngesiphangiphangi, ayikhona ukuthi kuthathe isikhathi eside.
Umnumzana Nkosi Khona David yisikhulumeli somanyano okhankasela ukuthi abantu babhalisele ukuvota ngobunengi owe-ekhaya vote 2023. Sehlulekile ukukhuluma lezeki ngalolu daba. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngaphandle komthetho sezikhuthazwe ukuthi ziphindele ekhaya ziyabhalisela ukuvota njalo ziphatheke kunhlelo ezingaguqula umnotho welizwe kanye lezombusazwe. Lenkuthazo iza ngemva kokubotshwa kwenkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kwele South Africa ngokufohla emngceleni we-Bed Bridge kulezi nsuku besiyadinga imisebenzi kumbe sebebuyela emsebenzini yabo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzonkomo.
Siza khumbula ukuthi iSouth Africa ibuya kuma election. Ma election lawo engenzanga khona kahle esinye sezikhalo zabantu kwaba ngabantu bangaphandle abakuleli yazo. Ngoba sibonile sekuze kunama party alwa nakho lokhu ukungena kwabantu kuleli yazo abangama Africa. Asiyugcizelele lokho abangama Africa ngoba uma kukhulunywa ngumuntu wangaphandle eSouth Africa kukhulunywa ngom Africa, akukhulunywa ngeChina, akukhulunywa abelunga ngabamhlophe kukhulunywa ngom-Afrika. Siphinde futhi sizibuze ukuthi kungani kungathi kuhloswe abantu beZimbabwe kube bebaningi amazwe kakhulukazi awe-SADC nangaphandle kwe-SADC DRC oNigeria baningi kuleli yazwe. Kungani singaboni kwenzeka ngoba lokho kwenzekalayo abantu beZimbabwe bahle bayalalelwa unyendle emgwaqweni okuya eJohannesburg. Kodwa ngiphinde ngithi mina kungasethusi kakhulu ngoba uma ngabe simlandela uminister ophethe Home Affairs uDokotela Umtswaleni simsuka naye kwa-health lapho ke waphatha khona iminyakanyana ethize wavela wabonisa ukuthi akawathanda ama-Afrika akabathandi abantu bangaphandle ababizwa ukuthiwa ngama-Afrika ngoba ibhedlela ngesinye isikhathi kwasekungathi i-Home Affairs abantu bengelatshwa abanye bebizelwa amapholisa bese sibhedlela umuntu egula leyo nto yaqala ukuba amandla ngaphansi kukaMtswaleni. Utheke manje mayisephuma esephatha i-Home Affairs ubukeka engomunye wamaminista mhlawumbe ohamba phambili kumaminista zonke e-ANC ukungafuni abantu abangama-Afrika. Yebo kambe ilizwe nelizwe kufanele liyivikele kodwa ke hayi ngalesimo ikakhulukazi ngaphansi kwemithetho ye-COVID.
Isehlakalo lesi sizathinta njani ubudlelwano obuphakathi kweZimbabwe leSouth Africa njalo uhlupho lolu lungaqedwa ngani?
Amazwe njengabo-Nigeria uma ngabe kuyukuthi abantu babo behlukumezeka ngendlela abahlukumezeka ngayo siyasibone i-Nigeria isuma ime ngezinyawo uthola ukuthi ngesikhashana nje into yakhona iyabe isilungisiwe kodwa siyazi ukuthi iZimbabwe iphethwe iJuda engelandaba nabantu ezikhathalela yona kodwa ke ubudlelwano esimeni sezwe elikhathalela abantu kuyakhanya ukuthi bonakele buyonakala kuyadingeka ukuthi busukunyelwe ukuze bulungiswe. Ukuphetha kwalento sisi ukuthi iZimbabwe ibe sesimeni esingcono sezomnotho kube namathuba emsebenzi kube nokulawuleka kwezwe ngaphandle kwenkohlakalo. Izwe leli gcwele inkohlakalo iZimbabwe yikho kuyakwenza nokuthi abatshali bezimali sibabone behambele eceleni njengelanga lebusika besiya kwamanye amazwe. Into ke ezalungisa lesimo ukuthi abantu beZimbabwe ke babhukule basukume benze lokho mhlawumbe esikubone kusenziwa ngabantu beZambia. Uma leso sikhathi sifika bengayengwa ngamagwadla, bengayengwa ngenhlanyelo, bengayengwa ngefertilizer ebusika izulu lingekho, abantu beZimbabwe ababone ukuthi ukukhululeka kwabo kusezandleni zabo ke basukume bazikhulule bona yikho kuzaqeda konke lokhu kuhlupheka.
Umnumzana Senzo Nkomo yingcwethi kwezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi iPolice Bureau yeZANU-PF izahlangana namuhla kulokufuthelana okukhulu kuleli bandla phezu kokhetho lwenkokheli yesabelo olusanda kwenziwa. iChronicle ithi amachibi adalwa lizulu elinakobulawayo kanye lamagodi asemgwaqweni sokubangele ukuthi abezimota bathwale nzima kuleli dolobho. iHerald ithi abakhokheli bamazwe akusadaki bazakhulumisana ngomabonakude ngolwesihlanu phezu kodaba lwabahlamuki bakwele Mozambique. Sogo isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi labalandeli beStudio 7. Ngiyalibingelela lonke. Ngithi ngilesicelo lapha basakazi ukuthi leke lisicelele kuhulumende lapha owakithi eZimbabwe ukuthi eke evumele abantu abalama passport lawo angalama permit. Njengalokhu bekuvele kusenzakala eminyakeni edlulileyo ukuthi bekwanise ukuchapha imingcwele befika kwamanye amazwe bephiwe ama days. Njengalokhu vele kade kusenzakala ngoba abantu abaningi baphila ngokuthengisa abantu abavele ini majority ya Zimbabwe ayisebenzi iphila ngokuthengisa iphila ngokuwoda kwamanye amazwe anjabo South Africa labo Botswana izothengisa eZimbabwe laphana ukuthi ikwanise ukuthi iwondle imali zabo befundise abantwana babo esikolweni abantwana abaningi abasafundi ezikolweni abantwana abaningi sebelahlekelwe ukusasa labo so siyacela kakhulu igovernment ukuthi into leyo ike ifakele izibuko ikunazelele kakhulu into leyo ngoba cishe ngathi nje i 40% yabantwana abangasafundiyo kathesi abantwana bonabo kule possibility yokuthi bekungaba labantwana abangaba amapolisa konapho abanye bebe ngamadokotela abanye bebe ngama scientist bebe nje kuzo zonke inhlangothi nje zikahulumende kuma civil servants bebe lusizo olukhulu kakhulu kumphakathi kodwa ngenxa yokuthi kabasafundanga kuyayenza ukuthi ikusasa labo libalahleke
Ngiyabingelela isakazi weStudio 7 phinde ngibingelele nabalaleli beStudio 7 onibingelela nguJafet Ncube azalwa 79 manje ngilohlupho lapha msakazi ngicela uncedo lohlupho olungihluphayo ngilamehlo angiboni amehlo la sengilesikhathi ngingaboni manje ngahamba ezibhedlela angilutholi usizo manje ngicela uncedo kini msakazi nabalaleli beStudio 7 ingcedise lolusupho kangisenalutho enginalo ezandleni konke sengakwangiphelela kangisenalutho ngihlala ngedwa ngihlala duze lomama manje ngihlala ngedwa anginalutho ngihlala ngedwa ngiyahlupheka inamba engizisebenzisayo ezikamama ngicela ukuzifaka emsakazweni ukuhlala ngihlala ePlumtree eward 9 ukute village Chile area ikulapha enhlala khona cela uncedo kakhulu sengihlupheke kakhulu iminyaka simide lokho nginje ngingaboni ngimphuphuthi cela lingidingele odokotela abamehlo aspecial doctors abamehlo lingcedise kakhulu anginalutho ezandleni analutho ayinalo muntu ongcedisayo ngihlalele nje ngiyahlupheka nje ngikhonapha ekhaya so sengilibizela inamba elingangithola kizo ifona siyo yami kamama kamakhelwane makhelwane lokakho la usegol
inamba ithi eseZimbabwe ekamamakhe plus 26 377 380 0571 plus 26 377 380 0571 eyamakhelwane wakhe eseSouth Africa 072 76 257 41 iphinda futhi 072 76 257 41 yabonga
ngiyalamukela lonke kustudio 7 umnyaka omutsha oka 2022 besicela ukuthi kustudio 7 kuye kungene phela lama disability issues ngoba lawo ayi valid stake as we progress empilweni lapha eZimbabwe siyabonga kakhulu ukusichasa ke studio 7 siyafisa ukuthi singene wonke abalaleli ka studio 7 abasakazi ngifisela umnyaka omuhle ondlela zimhlophe ovulekileyo yimi ke owenu uMandla Nkosiwela
Machono bantu Studio 7 mina uStalin Angels Zimbabwe umuntu ezapho into ezakale Zimbabwe ngamapholisa ikakhulu zeplumt bahlukumeza abantu abantu ababajabulela umnyaka omutsha ngenxa yamapholisa yabahlukumeza kodwa kwezinye indawo bebevunyelwa okwenza lokujabulela umnyaka omutsha kuye uhulumende weZimbabwe uqamba amanga ukuthi amakhesizi ayaqansa bona bekwenza kungendaba zepolitiki ukuthi khona abantu bangavoti kulama by-elections abuyayo uhulumende weZimbabwe waba liqinisekisiwe ukuthi unqunqosela i-Home Affairs ukuthi inganika abantu izithupha abafanele ukuthi bavote abafanele abantu abafanele bevote abangantwana besikole the more than 4 million so bayenza ukuthi abantu laba bangatholi izithupha kwase kuyi diaspora bayenza ngabomu ukuthi kone diaspora ingangena eZimbabwe bavalile amaphotha beqhamba manga akula mkhuhlane umkhuhlane yebo ungawakhona kodwa akula mkhuhlane obhahileyo ngoba bona abantu bezane PF bayenza amarali benxusa abantu kodwa ophikisayo avunyela ukwenza kunoku amapolisa abopha lokho kuzakamizi seZimbabwe esemaphandleni yini elihlala lifaka izanupiyefu embusweni yazini iqiniso ukuthi izanupiyefu sophathi elendawo lawe umela kusasela umntana wakho yiphathi elendawo lokufaka lokugcwalisa izikhwama zabo betshontsha besiya phambili
kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amabandla ezombusazwe kwele mali aseyale ukwamukela umbono webutho lona elihluthune umbuso okuthi ukhetho lwenziwe sokwedlule iminyaka emihlanu. Umsakazi omunye uthi njalo umongameli weMozambique umnumzana Filipe Nyusi lomkakhe babanje umkhuhlane we-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umeli weGeorgia edale lephalamende ele House of Representatives unkosikazi Marjorie Taylor Greene usesule inkampani yeTwitter leFacebook ngokumxotsha kulezinkundla. UGreen olilunga lebandla lama-Republicans uthi lokhu kuveza sobala ukuthi inkundla zombili sisekela ibandla lama-Democrats okuyinto elantulwa ngamankampani la. ITwitter ixotshe uGreen kokuphela ngomfulo ngemva kokuba elobe ukuthi abantu abaningi babulawa ngamajekiseni e-COVID-19. Linkundla ithi lawa ngamanga alakho ukudukisa uZulu. Wayengumongameli umnumzana Donald Trump laye waxotshwa enkundleni ezifanayo esetheswa icala lokuphehla udlakela. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Inkululeko yokukhuluma ayitsho ukuthi umuntu ufanele akhulume noma yini noma engasiloqiniso, ikakhulu nxa kucacile vele ukuthi into ayikhulumayo kayisiloqiniso, ikakhulu njalo nxa leyo nto ingalimaza ukuphila kwabantu kumbe ibenze babalekele okuthile. Esithi yena kuyatsha endlini kungatshi, abantu bathi bebaleka bagcine benyathelana bebulalana. Ikakhulu nxa ekukhulumeni kwakhe engenza ukuthi abantu bagcine benganathi imithi ethile, bengahlatshwa amajekiseni athile ngoba belandela lokho akukhulumayo, kwenza ukuthi lokho okukhulunywe kube yinto eyingozi kakhulu. Kanti kasingakhohlwa ukuthi ungumuntu oyelesihlalo esiphezulu ulabalandeli abaningi, kulula ukuthi leyo nkulumo enjalo engasiloqiniswa imemetheke ibangela abantu ukuthi bangaphatheke ekuhlatshweni lejekiseni. Ngakho-ke uTwitter yenze kahle ukumsusa kuleyo ndawo ukuze angaphehli amanga agcwale endaweni eziningi agcine sevimbela abantu ukuthi bazuze ukuphila ekuhlatshweni amajekiseni.
UTrump yena sibona ukuthi usesungule i-social media company ezancintisana lamankampani afana labo Twitter, labo Facebook. Ubona iqhuba njani le nkampani?
akulula ukuthi ibe yikampani enkulu nxa ngabe abantu bengayilanda ngepolitiki, la nxa ivula engumuntu ogijimisa ukuthi uhambisa phambili ipolitiki. Amakampani kasebenzi kanjalo emhlabeni, ezezimali azisebenzi kanjalo. Angakuthola kunzima ukuthola ama-investors angamxhasa ukuthi khule ikwazi ukuncintisana labo-Facebook labanye abangangeni ngaphansi kwepolitiki. Kanti-ke kumele sikhumbule ukuthi iMelika i-First Amendment vele iyinkinga enkulu, iyabangwa injengale ephathene lezikhali ukuthiwa i-right to bear arms. Izo zombili ziyabangwa kakhulu ukuthi kambe zitshoni, yizo esezithethwe zayikhothi kakhulu okwedlula lezi ezinye. Ngakho-ke kuyaqhubeka kulalezo nkinga, kudonselwana njalo kungakhathaleki ukuthi kule COVID-19 kumbe siyedlule. Abantu abanjengabo-Trump abasengakwesokudla sepolitiki bazaqhubeka besithi kakungabi khona i-censorship, laba abangakwesekunxele besithi hayi kakuvinjelwe okunye okukhulunywayo. Injalo-ke i-democracy iphila ngokuthi abantu baphikisane, as long as kungekho udubulo omunye, ngekho tshaya omunye, kuba kuhle kanjalo.
Umnumzana Fihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monsora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqamba amanga emthethwandaba. Abangelamaphepha abaxotshwa kwele South Africa bakhuthazwa ukuthi babuyele eZimbabwe bayebhalisela ukuvota ukuze balungisise isimo sabo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.